into enhle kakhulu ngoba abantu labo esithi ngama informal sector bagcina bengela ama benefits nxa beluphala kumbe umuntu engalimala ezinto ezinjalo. Umbono omuhle kakhulu.
Kungaba lesikhwama esingafakwa yini siphumelele singatshontshwanga?
Ngicabangela ukuthi singaba khona ngoba njengabona kwamanye amazwe kathesi ama-cooperatives le-informal sector balamabhenki abo amakhulu. So nxa kuyikuthi uhulumente engaza kangenile mbona ngani kungaba yinto enhle kungayenzakala.
Khona kathesi kuyinokwenzakalayo, asithi wena usufikise iminyaka kumbe yi-70 usufuna ukuyaphumula.
Nxa usufuna ukuyaphumula kutho ukuthi konke kuhle kuphumule khonapho ngoba awulalutho ongalwenza. Kumele ukuthi uhle uplane into yakho, uhle uinveste before usiye kuphumuleni. Kodwa i-advantage ngokuthi ngesokuthi ubusubenefitha ngezinto wena usunjani usekuphumuleni. Kodwa sithi nxa kuyikuthi kawuzange ukuthole ithuba lokuthi uthole imali yokuthi uinveste kumbe uthole imali yokuthi uthenge i-property ingakunika ama-returns late, kuyaba nzima kakhulu ngoba kusho ukuthi uyabo usuzaba ngumyanga wokugcina.
Khona kuba lula na ukubana umuntu enelise ukuthi aze athenge indlu, imota lokunye okunjalo yena ezisebenza ikakhulu ephila ngokuthengisa emgwaqweni?
Into ade sizama ukuthi siyilwise naleyo ukuthi khona kathesi njengaso seshini yethu sisaprochume isipara ngendaba yokuthi aniki ama-informal sector izindawo zokuthengisela, izindawo zokwakhela like ama-residential stands, ukuthi kwa-association kube le ndawo lapho kukhangelwe khona ukuthi kuyanikwa bona abantu abakwi-informal sector.
Zona indubo ezingaba khona, asithi thina abathengisayo bona labo kuthiwe ngenyanga ufaka imali eceleni, kungenzakala na kumbe isikhona esinye isikhathi sokuthi umuntu uzathi hayi lamhlangile?
Hayi, nxa kuyimali e-reasonable mbona ungani labo bangakuthabela kakhulu ngoba abaningi siyababona nxa umuntu esegula kumbe umuntu eseluphele engasela yona imali yokuthi kungikhona yenziwe kumbe esebulawa indlala. Kodwa nxa kuyikuthi kungikhona kulethwe kuhle kungaba loku ngama-contribution abantu abangakwenza kuhle. Abantu asebekwesaba yikuthi bayadlela izimali.
Kodwa akhona wona ama-contributions akhitshwayo okufana lawo ezimfa lokunye okunjalo?
Yebo, kathesi le First Mutual Life Insurance esayijoyinayo le Nyarat as an association esikwenzayo ukuthi khona bayacontributa every month for ama-beneficiaries abo layena lowo muntu eyabejoyini ukuthi in case of ukufa lezinto ezinjalo kukwaniseke ukuthi khona bamnike imali. I-First Mutual iyakwanisa ukuthi kunike up to 1500, i-Nyarat iyakwanisa ukuthi thathe yonke umngcwabo ikunike i-grocery lezinto ezinjalo. Sesisiba lesinye iskimu njalo futhi ese-medical aid esikhulume lama-medical aid society ukuthi kungkona balethe ama-alokhuzeni ama-schemes a-afodwa ngama-informal sector ukwenzela ukuthi kungkona labo ba-benefite from there.